Siyalambulela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namhla sixoxa lo nkosazana Zibusiso Gumede, umsekeli kaMabhalane obona ngezokwethulwa kwemibiko kugatsha lwabesifazana kubandlale MDC Alliance wobulawayo. Sihlaziya okubhekane labesifazana labantwana ngalesi sikhathi se-COVID-19. Njalo lelizwe lithakazelela iminyaka engamachumi amane lanye selokho lathola kuzibuse i-Independence Day.
Ngiphathelene labo mama ziningi kakhulu. Umama nguye yibo imbodo, yibo abathele konke, yibo abakhangelane lento zonke. Amanzi engikho njebe ehamba kangaka umama. COVID-19 issues umama okhale ubunzima bonke, ukhangele imuli. Kumele abone ukuthi yonke into ngekhaya kuyalandelelwa. Iyabagidima bayabona ukuthi bayidinga amanzi, yona-ke lokhu ehamba. Ibababona ukuthi amanzi kumele gcine amanzi ekhona ekhaya, khaya lihlale lihlanzekile.
Injongo yogatsha lwakho khona ngapho labesifazane?
Party yethu anti-ke Democratic Party ekhangela ukuthi omama labo babe lamalungelo alingeneyo labo baba, ukuthi lathi sibe represented 50-50 njengabo baba kuzo zonke izinto lezikhundleni lapha, lathi sibe lama-slot alingene omama.
Sikhuluma nje ungathi liyathokoza yini ngabesifazana abakhona ngapho ku-council kumbe e-parliament kumbe lokho lifisa ukuthi ngabe inani liyakhuphuka?
Thina njengabo mama lokho sifisa ukuthi ngabe inani liyakhuphuka ku-council la u-parliament, ngoba i-50-50 representation liyana ayikafiki. Inani labo mama lilokho lisasengaphansi. Siyafisa ukuthi ngabe iyakhuphuka ku-council laku-parliament. Mina ngokubona kwami iZimbabwe la isasekhathane, ayikho eduze sibilikhathana ukuthi amathuba abomama alingani labo baba kuzo zonke ingatsha zombusazwe.
Siyabona ukuthi kuyona le impela viki eleZimbabwe linanza ilanga lokuthola uzibuse Independence Day. Ungathi kuningi yini leZimbabwe selikufezile sikhangela impilo yabesifazana labanye nje jikelele?
Thina kuleli elakithi ngangikhangela ngibona sasekhathana, kuningi okungafezekanga okuqondane nezimiso ezivele zazilekiwe ukuthi kuzabe sokunje. Siyalesi sikhathi kunje sasekhathana sibili nokuthi kukhanye sibili ukuthi siyazivusa. Izinto eziningi ziyasilela kuningi sibili kulokho kusasemuva. Mina ngokwami ngeke ngithi ilizwe sibili sisazivusa kuthiwa independent, ngoba lokho siletha into eziningi, sisela entweni eziningi, sisemuva entweni eziningi okuthuthukeni kwelizwe.
Ingxaki lezi ezilokhu zikhona kathesi lanxa ilizwe lathola uzibuzo zitholakala kumalungelo oluntu kuphela kumbe kuzo zonke nje ingatsha zempilo?
Mina ngibona ingxaki le sithola kuzo zonke ezoluntu nakuzo zonke iy'ngxaki zempilo kuleli elakithi.
Lowo bekungunkosazana Zibusiso Gumede, umsekeli kaMabhalane obona ngezokwethulwa kwemibiko kugatsha lwabesifazana kubandlale MDC Alliance wobulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Linami usithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.